Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 15 kumfumfu 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Abathi baxotsheke lula zabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo ucabinet kapresident Mgabe ngabusakade bekuhlangothi bakacatshangela ukuthi basupporta uvice president Mnangagwa. Ngabo nabonke bexotshekile uvice president Mnangagwa ehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele.
Namhla kweziphathelane lemaphandleni sicobungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Okwakathesi kuthiwa kulama afidavit abhaliswayo, ama proof of residence abhaliswayo, but so emareserva kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusapho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xa kuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla lezanu PF ikakhulu kumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa obika wayithaliswe amagabha avuzayo umongameli Robert Mugabe lomkakhe ngoba besithi ufuna ukuthatha umbuso. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Esiqale ngokumbuza ukuthi umhlangano omkhulu weCongress yaleli bandla ungaqhubekela phambili ekupheleni komnyaka njengalokhu abakuxoxayo kambe kozala nkomoni.
iCongress lenxa iphumelela ingenza ukuthi kube lobuzimo obukhulu kakhulu hlangothini lakade bephitsheka ngokuthi uVice President Mnangagwa acine ethatha isikhundla sikaPresident Mugabe. Mbone ngani balungiselela ukuthi baphinde abasenza unkosikazi Mjuru baze bamxotshe kuzasa.
Abanye bebesithi umnumzana Mnangagwa kaxotsheki nje lula.
Mbone okuqakathekileyo mna ukuthi baya befuna ukuthi bamkhiphe esikhundleni sokuba uVice President. Abathi kaxotsheki lula balodubo olulodwa lokuthi ngabananzelela ukuthi abantu bonke laba abaxotshiweyo kumbe abayehlisiweyo kucabinet kapresident Mugabe ngabusakade bekuhlangothi bakacatshangela ukuthi basupporta uvice president Mnangagwa. Ngabo nabonke bexotshekile uvice president Mnangagwa engehlulekile ukubasiza, angiboni ukuthi yena angazisiza ngaliphi icele njalo angakwenza kanjani. Njalo amabandla afanele ZANU-PF alomkhokheli one osowakhokhela isikhathi eside akatshiwo njalo ukuthi lokhu akwenzakali. Ongaxotshekile ula nguphresident Mgabe kuphela.
Kambe yona iZANU-PF ungabonakala idabuka phakathi.
Kunzima kakhulu ukuthi amabandla asebusile kumbe asahlale elamasupporter awo kwesikhathi eside adabuke. Angakhanye ngani ayadabuka phakathi, kodwa kudabuka kwakhona ngeke kuze kuphumelele ngoba abantu abaningi abasapoti ibandla efana lezalo ngendlela yokuthi bazimisele kunhlelo zebandla. Abantu laba bazimisele emuntwini njalo bakwazi ukuthi lowo lamandla olesikhundla manje nguye olethuba lokuthi aphumelele kusiya phambili. Kunzima kakhulu ukuthi umuntu angaphuma ukubandla elibusayo ame ngaphandle kwalo abe seyahlela inye ibandla eliqinayo lisuke likhulelele liyane kade ekulo. Akwazi kwenzakala emhlabeni, kunzima kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngamabandla acatshangela ukuthi abusa ngamandla ngobudlwangudlwangu. Kungabe kuyisixwayiso esibi kakhulu nxa abantu bengakhuthaza uVice President Mnangagwa ukuthi azame ukwakha ibandla ngaphandle kwezanu. Sikhangelele njalo ukuthi ukhetho olulandelayo soluseduze kakhulu ukuthi athole ithuba lokwakha ibandla eliqinileyo lokwazi ukuthi abantu abazahamba laye abemsupporta ngobani, ngoba bakhona abanye abazahamba laye abangaphuma laye kodwa besebenzela izanu bethunyiwe ukuthi bayibhildiza khona ngale.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, sixoxelaye esebhilithani. Namhlanje kwesiphathelane lemaphandleni sicubungula ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Sixoxa lo senator walesisigaba umnumzana Herbert Sinampande yena othi kufanele uhulumende aphenduke kulesisigaba ezobhalisa kutsha abantu ukuthi bethathe incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Bafike eBinga but it was done yayenzwa ngesiphangiphangi babhalisa kakhulu because babengahlali isikhathi eside ku-one point plus amathimu angikhona it was a team eyodwa from Chunga siyafike esinakoma so abantu kababhalisanga abantu kabadatanga isithupha abantu abaningi ngenxa yokuthi babetshela ukuthi babhadala izimali so babengale mali abantu abaningi but abaningi vele the as we are on the ground we are prepared ukuregister ukuvota.
Kodwa abantu baluzwisisa yini uhlelo lolu olutsha ule BVR bakwazi ukuthi kumele bebhalisele ukuvota kutsha?
Angeke ngithi bayaluzwisisa kumbe abaluzwisisa but ngenxa yokuthi sipansi segroundini siyatshela abantu siyaba explainela abantu sibachathisele ukuthi kwenzwani kuyinokufunakalayo okwakathesi kuthiwa kulama-afidavit abhaliswayo ama-proof of residence abhaliswayo but so ema-reserve kungcono ngenxa yokuthi uyabhalisa kukansela kumbe uyabhalisa kusabhu
ngalibatshela khona ngali isiphathamandla sikahulumende eBinga batshengisa yini ukuthi bengaphenduka lalolu hlelo kumbe khona lizalukhweza kuhulumende
siyake sikhulume ngakho eparliament siyake sibatshele nxa kule question and answers siyake sibuze ukuthi kuyini okuza kwenzakala kona bayasithembisa ukuthi bazabuyela esingakwaziyo kumqinisweni bazabuyela ebantwini kumbe hhayi ngaliukumbila ukuthi bantu baengi abo batabukezete esithupha bakatabukezete ma-birth certificate tuhambula hulumende ambulede babukedelo bakabukezezike bantu isithupha ama-birth certificate ukukumbila ukuthi bantu bonke abo balaminyaka isika kuma-18 years baziya kunembuke bayinke kuyobhalisa tunoliwe kuma-stations akukathi ukwasikanya ukuthi bantu babhalisikwabeni ama-afidavit tunokwasikanya tula amastempi akukhomishina ukuthi i-commission of oath tulawo so tikumbira kuti musike kuma-stations okukubhalisikwa kurejistwa muzorejista.
Lo ngumnumzana Herbert Sinampande usenator weBinga sixoxelaye ekhonale eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emachebeleland North, Lupane, East and West, eBinga, North and South, eMachebeleland South, eMzingwane, Matopo North, leMzingwane, eNsiza, Insiza, North and South, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, leGokwe Gumunyi, eGokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Inhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association Vendors ithi iyakhulumisana lokhansela kwaBulawayo kanye lohulumende ngokuthi abathengisa ezidaladini bengaxotshwa njengalokho okwenzakala kwabanye babo eHarare. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dumisani Ncube.
So sihleza phangisa thina nje wakwazi ukuthi uBulawayo is always clean, so thina kuhleza hamba phambilini sazama ukuthi sichebise ama-members ethu, sacebisa lapho ngoba for the past 2 weeks besi-concertise anti nje sibanika ama-leaflet i-council lati association lezetarai zenzele ukuthi kungakakhulunywa kungakaqalisi ngoba thina kasifuni ukuthi sibe labantu kodwa sifuna ukuthi abantu sifundise abantu ukuthi babuyele ezindaweni zabo.
Ye nxa usithi bebuyele endaweni zabo utsho leziyana abazinikwa ngumanisipala eziphandle kwedolobho abathi abazifuni bayakuvuma lokho?
Ayisikuthi zonke zingaphandle kwedorobho, ezinye ziphakathi kwedorobho kodwa kulezindawo like emall ungahamba kulobhengula mall bakhona abavele bethengisa khonapho, kodwa nje abantu ukuthi beseretate i-advantage sebengena lezi ndaweni ezingayishizo lapho kumele bathengisele khona.
Balilalela yini babuyela endaweni zabo?
Problem is like ukuthi bezixotshe kuqale eHarare basuke eHarare babuya kwaBulawayo. General abantu bakwaBulawayo bayalalela ngoba babekwazi ukuthi bafuna ukuthi bagcine idorobho labo lilishe. Manje labana bathi bexotshwe eHarare babone kwaBulawayo kungavotshwa bahle babuya, yibo bade sebesinika iproblem.
Lakhulumisana le council ngabo?
Yes, khulumisane labo yikho size savumelana ukuthi hayi singasebenzisa i-approach yokuthi sikale sibopha abantu kodwa sikale senithumisene nabantu. Singakhuluma ngabase Highlanders Club sibhizi sizama ukulungisa ukuthi konkona kube le ndawo zokuthi konkona kube le rank lapha okuzabuya khona imchova like imchova yenkaya imchova yenyathi ithwalele khonapho kwenzela ukuthi kubhuste ibhizinis yabo.
Kodwa yona ibhizinisi iqhubeka njani njengoba sizwa kuthiwa kuvele akula mali?
Hayi, ibhizinisi akayimanga kuhle ngendaba yecash le ukuthi nje ama-members ethu amaningi impahla bazithatha phandle, so ukuthi sithole i-foreign currency ukuthi yoda yikho kusithwalisa nzima, but besinegoshetile ama-bank ukuthi sithole ama-swipe machines as an organization ukuthi konkona ama-members ethu la akwanisi ukuthi asebenzise i-plastic money labo merchant laba abanjenge-ecocash. Kodwa sesingeje uminista wethu ukuthi lathi nxa kuyukuthi konkona kuloku kwi-allocation yemali njengoba lathi siwoda phandle lathi njenge-organization sinike ama-members ethu anike i-allocation nxa kuyukuthi konkona bazasebenzisa i-plastic money leyo kuthiwa siyisebenzise.
Uminista elimingeje leyo nguphi nje?
Ye, singeje umama uThembiso Nyoni ade sile meeting lo former finance minister, but njengoba sokutshintshile izinto kusho ukuthi sokumele ukuthi konkona siyingeje lowo muthi ngoba kwesinye isikhathi ngathengisa nge-ecocash imali yangikhona ukuthi uzuyithole kunzima ukuthi i-restock
ngoba abathathi yini i-ecocash lapho kodwa khona
endaweni eziningi like ama-markets kabafuni ukuthi bathathe i-ecocash kuma-members ethu. Sicabanga ukuthi konkona nxa kuza-enforcewa yonke indawo nabanye kuyoma-government departments bayala ukuthi bathathe khono, so besingeje i-portfolio committee ye-budget ukuthi konkona bake bakukhangele khonokho nxa kuzasebenzisa i-plastic money ayisebenze ndawo zonke. Wenzela ukuthi i-member yami ikwanise ukuthi konkona ingathengisa nge-ecocash nxa isiyathenga kumbe kwe-DG ama-fruitayo ikwanisa ukuthi yewoda, so yikho kugcina sokusenza ukuthi konkona abanye abantu bathathe i-advantage sebethengisa i-cash.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube, isiphathamandla seBulawayo Upcoming Vendors Association, sixoxela ekoBulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa nomnumzana Gisti Ziva ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana nabontanga abakumsebenzi wokuthengisa impahla ezidaladeni abaphila eHarare abasebexotshiwe ezidaladeni. Gift, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Abona unjani kudomanye
pizza? Ah, thina siyaphila, siyaphila. Yini umbono wakho ngalokho okwenziwa nguhulumende wokubasusa ezidaladeni?
Nokuthengisela ukubana uhulumende nalapho ukuzifisa impilo ehlangane nabantu. Ungasikhangela-ke ngathi mina amatheni amane lanhlanu 95% yabantu abatsha abanamsebenzi, abaningi bakhona basemisaladeni. Ungananzelela kula mazwi akhulunywa-ke ngumphathi ntambo usaetenezimazisa ukuthi uhulumende usebenzisa ama-emsebenzi eyi-2.2 futhi bona laba abathengisa-ke ezitaladeni
Ubona ngani kulomehluko na phakathi kwalokho okwenziwa nguhulumende manje kokususa abontanga ezidaladeni njalo lokho okwayenziwa ngomnyaka ka 2005 i-Operation Mrambatshina?
Lokhu sokuyiripita kahle kahle ke i-Operation Mrambatshina siphendulile kathesi bebetageta amazina ngenxa yokubana sikhangela ke kubana kusesikhathini sokuthi sisiya kwi-state kwi-national election. So lokhu kuyatshengisa ukubana ke uhulumende sethagidile abantu sevuselele uMrambatshina ngale ndlela yokuqhathanisana lamavenda edolobheni.
Lokhu kungaba kuyinto engathinta inotho yelizwe na?
Uhulumende kufanele ukuthi ekhangele ukuthi informal sector ingakhombisa njani. Ngumkhono umelizwe ayikhona ukubana kuqhathanise nabo ngoba uma sikhangela i-economy yeZimbabwe yonke isi-informal akusela abantu asebenzimisebenzi. Uhulumende kuphela imizamo eyokuthi abantu abathengisayo bengakhombisa njani ekuthithi kuthenile ayikhona ukuthi bana bezengathi-ke sebengama-enemy abantu bentereso yeZimbabwe.
Hayi, ngiyabonga Gift. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Gift Siziba ongusakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesidliwe nguMangoyi. Olevalelisayo nguMike Hove. Masikibane ngeviki ezayo. Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kanelo koko bethu namasiko babe tetela mazo
sikhe
namasiko wena
namasiko
owangose.
Namhla sixoxa ngesiko sibilele ngazani alikaguquki eZimbabwe, isiko lokupheka. Kambe amadoda apheka kumbe kawapheki na ezindlini lapha eZimbabwe? Futhi sike sizwe ke ubaba esixoxa laye lamhlanje umnumzana Thabani Khumalo ukhona ngale kobulawayo. Baba Khumalo, kunjani?
Ngikhona kwaphiwe njani?
Siphilile kakhulu Khumalo, singazi abantwana.
Hayi, bayaphila Nkosi enkulu.
Ye, akutsho ke sibili siyakwazi ngomdabu obaba ukupheka ezindlini lapha babevele bengaphekela kudala. Babepheka nje nxa ukuthi kumbe kulomtshado omkhulu kumbe kule mbizi ezinye ezifuna ukutshilwa ngamandla. Kodwa ke ezindlini phakathi uhamba njani kulezi nsuku Khumalo?
Abantu abaningi abasasebenzi. Sekungani amakhosikazi yiwabo mbambayo ayachapha aya kwo-South Africa, boBotswana, beZambia besiyadinga ukuthi bazithengise. Yibo-ke abahamba bethele izinto lezo ezithengiswa emgwaqweni nezizwakala kunalowo mazwe. Bese kusenza ukuthi-ke obaba basale bekhangele izingane. Ngaleyo ndlela-ke sekufanele ukuthi obaba labo baphenge. Yikho sokusenza ukuthi umkhuba ukuzideleza lawo uze lapha kweli lizwe ngenxa kakhulu lesimo somnotho. Kanti-ke ngemvana bekubhekiwe lokhu ukuthi amadoda abhekane nokwelusa noma lokukhangela izifuyo lokulandela abafana enkomeni. Kanti-ke kuye kwagukuba futhi ngidana kwalandela ukuthi obaba batholakala njengabantu ababasemsebenzini emafemu ehlezi emadolobheni. Omama iofisi labo elikhulu beliyilona leli elekhishini noma ukuhlala ekhaya ekhaya liziphala namabele.
Ye.
Kodwa ke sobe kwaguquka njengoba nje.
Ye, masibona ngekhuma njengoba nje. Ye, masibona ngekhuma nosikhangele sibili. Nxa ukuthi omama behambile ye, obaba bapheka. Kodwa omama bangaphenduka ngkhaya, kambe obaba bapheka futhi.
Athi bathi banazo ngoba ukupheka kwabomama kuphezulu kulabo kulo kwabo baba ngoba obaba ngabantu bokungukhwathisa nje kuma kufuneka sebenzi. Bali iyitwayi bafake sokunika abantwana kodwa ke omama bapheka baze bavuvuzele lezinye izinto ezithile okungamaphawudanyana okufakwa ekuthebeni obaba abaningi abakuvuki
kodwa asithi ke umama akuthole upheka ungathi
hayi abayenze bekwamukela kodwa ke kakhulu omama basikhangela phecelezi njengama-suspect abantu abangamajaha noma abangapheki ukudla okuqondileyo njengoba ngishilo ukuthi lokhu phecelezi boiling amadoda amaningi asebenza khona ukubhoyila abapheki ukuthi kube sezingeni labomama kumbe okufunwa ngomama kodwa abanye bakuvumela nanxa kubonakala ukuthi abantu abesilisa noma abesifazane abakakuvumi ukuthi obaba baphele ngendlela okukhangelele ngayo lanxa siyababona emahotelini njengouke wabuthinti ukuthi lena le ndiza ezinkulu bafuna ukuthilathila kodwa bathilathila nje benikwa i-instruction ngabomama
ye kodwa ke asithi umama okuzalayo akuthole wena uthilathila lapha kambe ngathini angeke athuthi udlisiwe yini
lokho kuvele kuba segcekeni umama ngeke akuvume ngoba umdaka omdala lona bayakwazi ukuthi ezokuphingazela eziqhaseni labomama sokungabe udlisiwe sekungabe ukuthi usuyisihwaba sokungabe la ukuthi vele usule mikhuba yezizizo engelani labantu besidini kumbe lapho ezibaba
siyakuza kakhulu khumala kodwa isikhathi sesiphelile valelisa uzulu baba
hhayi mashala zulu nyani valelisa bantu bakamzikazi siyabonga
ye lami ngithathe ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uThabani Khumalo ingcweti kwezamasiko esintu ebengikhuluma laye ekhona ngaleke kobulawayo nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKip Stube lilale
owawusenziwe manje
siyabonga Kips ngesizo esiphathelane lokholo silontungameli Nkomo weStudio 7
isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo namhlanje
namhlanje mbiye lo mbhalo okukhuthaza abalaleli bethu ukuba ngesikhathi esiningi siphila phakathi komhlaba lapho kulabantu abangasitsheliyo khona ukuthi bayasithanda kumbe isikhathi esiningi abangabongiyo ngoba isikhathi esiningi ngiyananzelela ukuthi sesiphila phakathi komhlaba ukuthi lo ungaze uncede umuntu kanjani usala ngesikhathi esiningi sokungani kawumncedanga namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi nxa abantu umhlaba wonke umbungalandaba lawe kumele sikhumbule ukuthi kulo nkulunkulu osithandayo leli bale lithi uthando abantu abaningi sebekwazi ukuthi lisetshenziswa ngendlela ezenza ukuthi likhanye selilulasiwe siyakwazi ukuthi umuntu yathi entombini yakhe niyakuthanda kodwa kusasa avuke nxa esezithwele sesala kanti lukhona uthando oluvelela kunkulunkulu oluqakathekileyo kuLuke chapter ka 3 iverse ka 22 ithi yona ngesikhathi lapho uJesu ebhabhathizwa sibona uNkulunkulu esithi yena le yindodana yami engiyithandayo kuye ngiyayijabulela ikanti kulo John chapter 3 verse 16 ethi yona uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanika indodana yakhe ibala liyane lithi uthando ngesiGriki lithi lona ayi agape kutsho ukuthi luthando olungalamkhawulo olungamelela ukuthi omunye umuntu ayenze olunye ulutho kuwe luthando olungadingi ukuthi lona lubhadale uthando lwehlukene kuba khona uthando lokuthi laba abantu ngabangane kumbe uthando lokuthi laba ngabantu abathatheneyo kuphela kodwa sibona uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu olathi lona ufuna ukuluthela emhlizweni zethu luluthando loluyana olungalamkhawulo njalo olungadingi ukuthi lubisele kithi into yokuqala uNkulunkulu ayikhuluma loJesu ukuba uyindodana yami ethandekayo kakhulu engiyithokozelayo kazange aqalisa athi kuye uyindodana yami ezayenza izimangaliso kuba uyindodana yami evela ezulwini ngakho uthando luqakathekile umhlaba nxa kulolutho umhlaba oludingayo luthando uJohn owokuqala nxa sibala ngale ncwadini zikaJohn nxa ebhala uthi yena into ezasehlukanisa ukuthi sazi ukuthi umuntu lo ngumzalwane basomzalwane kumbe leli libandla likaNkulunkulu basobandla likaNkulunkulu luthando ngakho-ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza kulaba abalaleleyo ukuthi namhlanje engxenye ungabe udinge uthando kwezinye indawo because sibona abantu behambe endaweni ezehlukeneyo bedinga ukuthandwa kumbe ukubonwa ngabantu bengifuna ukuthi ukhona umuntu ongakuthanda namhlanje ntambama njalo ongakunanzelela akubone umuntu lo uNkulunkulu uyakudinga ufuna ukuthi uthando lwakhe luphile phakathi kwenhliziyo yakho luphuphume ukhumbule indatshana yendodana yolahleko ngakho uNkulunkulu layo njalo
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza abalaleli abavula inhliziyo zabo ukuthi bamukele uthando lukajesu namhlanje yathandaza igama likajesu ukuba abe ujesu engakugcwalisa ngothando lwakhe akhulule imithwalo yonke uthole impilo entsha uyujesu impilo ephuphumayo ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli bami beqhubeka iviki belothando lukajesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda olivalelisayo onguntungamili nkomo
uyalandela umculo wensingizi othi zahamba intombi
Ya hamba intombi yami
ya hamba hamba nafana ngiduwe ya hamba nafana ngiduwe
ikalela
lela abantu abayo
sala luba
yo sala luba
ikalela mina
Ziyoti, ziyoti mama uba
Yahamba,
yahamba, yahamba
Yahamba ndu,
nafana ngiduwe
Yahamba ndu,
yahamba
ndu
Nafana ngiduwe
Ikalela bo,
kalela wantoma
Ayo sana luba,
ayo sana luba
Lelingane,
lelingane sana, siyo chima maguba,
yahambabu,
yahambintu, nafana ngiduwe,
ogolinywa ngumlomo.
Lo umculo wensingizi sithi yahamba intombi singakhohlwa ngabesifazane abasemaphandleni lamuhla ngelanga le-International Day of the Rural Woman ukuthi lilanga lokunanza amalungelo enu singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xakuxaku kungxabangxoza eqhubeka kubandla le-ZANU-PF sicubungele ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 202-465-0318 abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com siluqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngise-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.